Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 19 lwezi 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2023.
Abantu ibo abazatsho lapho nxa bengathi kulendawo abazabona ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections.
Ukutshengisela kwamadijala inhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili.
Bakhona ababandisa benhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo ezizatho zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka, kodwa-ke abe-ATUS ababandisaphatheki baya-excellence.
Sihlaziya umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi ethatha intambo zombuso kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe.
Yiyo amaphozitive omuntu abantu ngabe bayawukhangela kulokhu bekubone ukubona umbuso kababa uMnangagwa sekuvula izinabizo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Umoyo uthi abalandeli bebandla yibo abaza kutsho ukuthi ancintise siphi isikhundla. Kesizwe ingxoxo esiqhube lo Moyo.
Yes, angiyikuphatheka ukumela ukhetho lwabomongameli ezweni leZimbabwe. Sinanzelela ukuthi imthwakazi Republic Party ikhankasela ukukhulula imathebelelweni lemiklianzi esingakuthi ngumthwakazi. Kungakho-ke inhlelo zethu siphakathi kwamaprovinsi amane agoqela imathebelelweni South, iBulawayo, imathebelelweni North lemiklianzi. Kusisho ukuthi iboundary yethu ngumnyathi River eKwekwe khonaphana esifuna ibhoda yethu. Kungokunjalo ke ngingeke ngingenele ukhetho lweZimbabwe ngoba lokhu kuyabe olwama-president, ngoba lokhu kuyabe sokuphikisana nalokhu esikukhangeleleyo. Njalo ke kanti ngakwelinye icele abantu ibo abazatsho lapho nxa bengathi kule ndawo abazabona ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi thina sizihlupha kakhulu ngendawo lezi ezine.
Umkhankaso wenu uhamba njani kakhulu njengoba sesizwa kuthiwa abantu besigaba semandebeleni ababhalisele ukuthi bavote balutshwana kakhulu, njengebandla linali kuthatha njani khona lokho ukungabhalisi kwabantu kukhetho?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu babugande. Uzananzelela ukuthi izikhathi eziningi sihlezi sinika ama-updates ngendlelo zethu esilazo ezabelweni kakhulu emakhaya. Kuviki nje liphelileyo i-team yethu emathebeleni North ibisenkayi laselubani, kwathi kusukisela ngomvulo kuzofika izolo. I-team yethu emasouth ibisebulilima east lebulilima west, i-team yethu isecholocho north lecholocho south, kanti kuweekend yona le esiyilandayo i-team yethu enye iyabisegwanda north. Siyabizwa-ke indawo zonke, sesibizwe kubobhinga wanke Bedbridge, abantu sebesifuna. Njalo abantu bayazikhulumela ukuthi hayi, ngokokuqala lokhu ukuthola ibandla elinjengelethu elemthwakazi Republic Party elimele ngempela izifiso zabantu lentando yabantu, bathi bakhathele nge-ZANU-PF, bakhathele nge-MDC, bakhathele ngamabandla azobamela ehlale ezobaqila evela khona leHarare. Njalo bathi imthwakazi Republic Party bayayibonga ngoba ikhuluma iqiniso, njalo ikhuluma kanye okuzinhlupho zabantu bakomthwakazi. Bayakuveza kakhulu abadala ukuthi into yona leyi esesiphezu kwayo eyokukhulula umthwakazi kwelezimba Zimbabwe indaba okwakumele ilungiswe eLancaster lapho abelungu ababenikeze khona ubaba uJoshua Nkomo ithuba lokuthi kathathe iMatabeleland labana lawo bethathe iMashonaland okuyinto eyaliwa ngubaba uJoshua Nkomo ezitshela ukuthi wayezoyibusa iZimbabwe. Bayatsho futhi ukuthi kube ubaba uJoshua Nkomo walalela uChief Khayisa Ndiweni kube iMatabeleland ayizange ingene enkingeni zonke ephakathi nakwazo. Kungakho-ke bathi hayi siyona impendulo yezinhlupheko zabo, njalo bayasijabulela kakhulu. Okusijabulisa kakhulu ukuthi ibandla lethu lijoyina kakhulu ngabantu abatsha abasakhulayo njalo abakhulumayo ukuthi abakaze bavote kwele Zimbabwe ngenxa yokunanzelela ukuthi bekungela bandla abangalivotela. Kodwa-ke njengoba imithwakazo ye-Public Party sifikile,
lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemithwakazi Republic Party. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ephakathi kokutshengisela ifuna ukwengezelelwa iholo, ithi omunye wamalunga ayo elubhane umenywe ngamapholisa izolo ngenxa yalokhu kubhikitsha. Njalo isadingisisa okuningi ngalolu daba. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Isikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Themba kuye Moyo utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazabona ngeholo labo abalikhangelele ukulamukela namhlanje ukuthi uhulumende ulalele na izikhalazo zabo.
Ngasikhangele i-strike zethu ibe sindo esisifakileyo kuhulumende ngoba lubhane kathesi esilwane primary school kulombalisi osenkambeni ngendaba eziqondanele ohlelo lonalo lwenziwa lathuze le-twelve point i-body of labour. Nxa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende uvele ujonge ukubahlukumeza abanciphe isalari yabo abanciphele ilungelo lokuthi bakhulume ngenhlupho zabo. Ngokunjalo sesebenzisa amapholisa okuhlukumeza ababalisi. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulomfutho owenziwa ngababalisi.
Nguye yedwa umbalisi lo welubhane selimzwile kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe zibona ababalisi abahlangana nazo ezikolo kubaphathi bezikolo lezo izethi ezibalulekile kahle. Kodwa kikathesi esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende useyethukile yoneso yesehlakalo esithola elubhane.
Elizamphathisa njani omunye wenu welubhane?
Njengenhlanganiso okukathesi asikabi kukwazi okuqondileyo ukuthi bambizeleni, kodwa nxa engafika enkampeni somile ingile ngayo yonke indlela yokumphathisa njenge-union.
Uqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Sikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngisekuqaleni ukuthi namhlanje lisuku lwe-dressing sikhangele insuku ezingamashumi mhlambi ngokunjalo sekufike insuku eziyisikhombisa ezikolo ezile. Bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezileza zezizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka. Kodwa-ke abe-athuzi ababalisi bahleli bayaya emsebenzini ngokunjalo khangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuyaphambisa ababalisi bazathola khonokho okubizwa njengeholo. Yikho lapho abazabona khona ukuthi khona isidingo sokuqalala umsebenzi. Ikhangelele ukuthi $540 esasiyithola ngo-2018. Thina njenge-athuzi asikazi saguqula amehlo kumbe sashintsha umkhondo. Uhulumende samtshela ukuthi kanti vele iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018 okukhangelelwe ukuthi ababalisi babethola $540. Yimali esiyikhangelele. Okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibala amehlo. Thina abe-athuzi asikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza. Bengikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi. Abe-athuzi ababalisi abakhalele umsebenzi. Abanye ababalisi khangelela ukuthi bazangena njengoba bazangena imali. Yiyo ezabakhumbuza ukuthi $540 yiyo engabenza benelise ukungena ezitolo bathenge baphilise izimoto zabo.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-athuzi, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro usanda tshela iStudio 7 ukuthi uxwayisa ababalisi abakhalala umsebenzi ukuthi babuyele ezikolo esalungisisa izikhalazo zabo. Ukufikisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eminyaka emine esembusweni sokuphehle imbono etshiyeneyo abebandla leZANU PF besithi kuningi asekufezile kodwa abe MDC Alliance besithi umbuso wakhe uqhubeka usiba mubi ngamandla. Ukungena kukaMnangagwa embusweni kwalandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho mhlaka 17 kulinyanga ngomnyaka ka-2017. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esiqhube lelunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, yena othi akula lutho olubambekayo osolenziwe uMnangagwa.
Chuma uyamuzu Ndlovu lapha uthi uMnangagwa mubu kwedlula umgabe la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labo chamisa bayaliswa ukwenza imhlangano.
Into ekhulunywa ngubani wami lapha yinto le ekhuluma ngokuhluphelana njalo yinto yokukhulu ngabantu abasebenzisini njengephathi yabo. Ithunje likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sibuka ngabihlanga. Siyakwazi yona sisuka embusweni ode utshonisa ilizwe more ngoba umbuso kabaka umgabe wawulungisibini kodwa wawumbuso kanisho ukuthi umbuso wamatropolis ukuthi wawumgabe angaye bantu kabagcolela fana ngeliradi abantu ukuthi hey sifuna i-bonus noma kungelabani womgabe e-bonus khonapho usushoulae umela kona izavela na anokona nxawu kungati kona akulato oluzela kwesikolweni kangena kade ngihamba ema-supermarket wonke lapha ezimbabwe uzabona ukuthi yona over 50% of ama-products aphakathi ema-supermarket asengama-products alungiswa komapha ezimbabwe okuyinto engasakeqala ukubona kudala le wawuthi nxa ungena vele uthi azansilake ungena e-supermarket ese-south africa kule ebotswana kodwa kathesi usukuthola ama-products awalapha yela kithi alungiswa ngabantu nabalapha kithi okutshengise kona impokomeni zingikhede kabe ukuthi nakuvuleka chabo ye kancane kancane ngoba hansi ncamntwana njalo uyakhasa engakagijimiseni kodwa kuyakhangela siya ngapha yiyo ama-positives omuke abantu ngabe kawukhangela kuma kube kubone ukuthi yona umbuso kababa uMnangagwa ukuvula ngizo ubana zihambe.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngomangoye baba Ndlovu, phose lokugcina ngamafitshane.
Hayi, baqinisile abadala ukuthi umfundisi kazizali uba uchuma ngazi ubaba uchuma senior umuntu omdala umfundisi dayilunge njani ifundisa iqiniso umntwana nxa emncane kuthiwa hayi uyathembisa uzakhula kuyabe kuthiwa eselezinyanga umnyaka owodwa mbembili emthatha so umntwana le minyaka eminingi kangaka lokho kuthiwa hayi uzakhula kodwa lokho sesile kukhasa hayi uyabe esengumatholwane abe sengeyo mqawe engasenguye mntwana uMnangagwa udala sakuthenjiswa ukuthi hayi kuzalunga kubuhlunge ekuqaleni isingaki ayikhulu uMnangagwa iminyaka emine akula lutho oluphumayo pho njengokuba ke i-team iyi-5 years kuthi ukuthi-ke i-5 years lizaphela kungelanto ayenzileyo yikho-ke hhayi akulanto abasithengisa yona siyabazi njalo kakuthuma ubalekile ilungelo loluntu kakhulumanga ngalo ukhuluma ngama-sanctions ikanti ama-sanctions amakhulu esiwabonayo ngilawa iZANU PF ewethesa abantwana bezimbabwe bangabe lelungelo lokukhuluma abafuna ukukhuluma i-economy ingavulwa ivalwe yonke kube ngekatagori angene kufuel angene kumanufacturing angene kwezezibhedlela aphinde angene njalo lekulimeni intwasa leyi ngiyoyikhokhelayo konke nje utagrey azange sikubone ngesikhathi esadlulayo lancambuso lo dasowusola lo hhayi uhesi-ke akula lapha-ke othisa khona
akuyiphethe ngamafitshane babachuma
umalume umalume ngindlela engamthika ebathini ukusho wabugeza ngesepa okusalayo umuntu uzazivulela amehlakhe abone kuyahanjwa kuyasetshenzwa brick by brick stone upon stone siyakha izimbabule kuzadunga kuphela omalume nabo bazogcina sebeshelelona bekezele kube khuluma ngigcina sekugubile kuphela asihambeni sibone madoda.
Umnumzana Joseph Chuma ngwebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-MTC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele The News Hoax lithi udaba lokucela ukukhululwa kukankosazana Mary Mubayiwa esitokisini lukhangelelwe ukwahlulelwa namhlanje emthethwandaba. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi udubo lokungahambi kuhle kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali zakwamanye amazwe solufike kusibanga esikude esizabangela ukuthi intengo yempahla lokudla iqonge ngamandla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ngibingelela abantu bakithi eSindebele. Ngithi khona like lingidlulisele umlayezo wami lo. Ngicela ukuthi ihulumende la ikizama ukuthi ike ikhiphe ama advert amanye amabandla aphikisayo because ngoba abantu labo bayathela, bethelela ama TV, bethelela ama radio. Abatheleleli ukuthi ibezwe into zezana kuphela mchokojo. Abeke bekhiphe ama-advert amanye amabandla la aphikisayo ngoba kakusiwo ukuthi bafuna ukulalela into zezana kuphela mchokojo. Kona sebeyipho kuphela mchokojo aba-advertise into zabo kuma-TV la kuma-radio. Abanike labanye labo abawonke umuntu phela kusiwo umuntu wezana wonke umuntu okhona. Ole radio njalo ole TV loba ngweliphi bandla la ole TV ule radio la uyabe ufuna ukuzwa kwangakubo ukukhulunywa ku radio hayi ukuthi kuhlale kuyizana kuphela iadvertise into zabo phela njalo futhi kubukeleke ku TV kwabo sezokhulunywa into zezana lokho asokufunda abafake lezinto zababa nxa kuyikuthi kebe kulomhlangano kwezindaba keep ukuthi ubane besendaweni enje enze umhlangano bona bakhupha sokuyibubi kuphezothi ha ubani wenza ububi sebekhipha ku nxa kuyibuhle ngabafuni abakhiphe lanxa kuyibuhle. Siyakunxusela lokho.
Ngiyabingelela ku-Studio 7. Ye ngingangeke ngibe mude kakhulu ngamazwi ngibe phambili nge-MRP. Asimsupporteni umongameli wethu umqondisi moyo. Umqondisi moyo yinsizwa efuna ukukhipha abantu bakamthwakazi eGibhide ibase eKenani. Njalo uyamuzwa noma ekhuluma noma yini noma yini ukuthi yinsizwa elesibindi esikhulu kakhulu sokuthi engayipumbatha insimbi ichiza iziphelele esandleni. So ngiliphambini amarapini. Asisapoteni bakithi okwakithi. Yekeleni ukusapota owempumalanga. Nangu upresident wethu umqondisi moyo efuna ukusikhipha eGibhide esise eKenani. Asimsapoteni phambili emarapini. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela kuStudio 7 ngisithi linjani. Basakazi beStudio 7 hayi indaba zenu hayi. Siyabonga kakhulu ukusifikisela indaba ezimnandi. Hayi bengithi lami ke ngikhuphe engikuzwayo ekakhulu kumthwakazi abantu bakithi. Asivukeni bantu bakithi sivula amehlo sibambane sikwazi ukususa lesi sitha esingene phakathi kwethu kweminyaka engu-40 silokho esithwele nzima kunjenje sigcwele emazweni sizama ukuphila abantwana kasisahlali laba emakhaya bagcwele emazweni imithetho wonke isilahlekile abantu abethu sebephila nzima. Hayi kasisukumeni bantu bakithi sibambane. sifake iMRP ezakwenza ukuthi impilo zethu zibe lula. Asihambeni naye ubaba uMqondi, siye laye lapha sifuna ukusisa khona ebunandini, ngoba into esidingayo emhlabeni ukuhlala kahle, ngoba kukho ukuhlala uhlupheka emhlabeni. Wena uNkulunkulu wasidala emhlabeni lapho ukuthi sizophila, siphile lathi impilo engcono, wasinika konke okukhona emhlabeni. Ngalokho hayi, ngiyakhuthaza abantu bakithi, asiyeni ngobuningi siyebhalisa, sikhuthaza abantu bethu ukuthi kabahambe bayibhalisa, sibhalisele ukuvota kulona olukhetho luzabuyo luka-2023. Asisukumeni sibile emaNdebeleni la, sivote ngobuningi bethu kuze kuyefika khona le Midlands. Sisukume silu ngobuningi bethu sibhalisele ukuvota, ikakhulu sikhuthazeni abantu bethu. Kubomama imbokodo, khuthazana abantwana bahambe bayibhalisa, babhalisele ukuvota ukuze bazikhuphe kulelo hlupho ababhekane nalo lokuswela imisebenzi. Sizame lathi ngendlela zonke, akekho omunye ozabuya azosilungisela kuleli lizwe lethu likaMthwakazi. Kudinga thina abahlali balo ukuthi sizilungisele. Kunjenje siyahawula, kubuya abantu bevela ngasempumalanga bafike bathathe konke silakho. So bantu bakithi, sukumanda ivula amehlo, sivuke emaqandeni, sikwazi ukuzimela lathi njengesizwe, sihlonipheke, sibisele konke okwakungokwethu.
Salibonani basakazi ngabalaleli be-Studio 7, ninjani? Ngiyaphila, hayi mina ngiphilile. Nazo-ke indaba balaleli be-Studio 7, ngiyamuzwa uMalema uthi uMalema ama-Afrika wonke uyawathanda, ama-Afrika wonke uyawazwela. Manje right, labo abazonda abantu bokufika e-South Africa, thina sibabeka kulithi singamaZimbabweni. Wona amaZimbabweni wona ngwawo ayazondana, ana tribalism anani. UMalema umuntu ongasowa khona eZimbabwe uthanda wonke umAfrica ezewolo. Nina maZimbabweni, nina NSA, nina especially amaZimbabweni wonke nje azondana ngenye indlela, azondana ngenye indlela ukuthi mina abantu balana noma bethi abantu beZimbabwe abahambi kube bayasolwa. Mina ngiqala ngisole bona abaseZimbabwe, okuyibo abazondana bona bodwa, okuyibo abangafuni ukukhipha ukhophi kwabanye okwakhe umuntu. Why vele bona amaZimbabwe wona azondana wona wodwa? Why vele iZimbabwe ine-big division kodwa iyelwelwa ngumuntu ongasikhona eZimbabwe, ongasiwakhona eZimbabwe, ongayazi iZimbabwe? Nina maZimbabwe nixhophana lodwa, nizondana lodwa, nibizana ngamagama angasile modwa, nibizana ngokuthi lo uyini, lo umhlobo bani, lo usapota bani, lo usapota bani. Niyabona kushithi nina maZimbabweni mangakamanjalo, iZimbabwe ifile phela, ifile, ibulawa yikho lokho ukuthi yona ngokwayo abantu bakhona bona ngokwabo bayazondana bona bodwa. Ufele iqinisa lo okhulumayo, ungathi audio yami ingafundisa abantu, ingafundwa ifundise abanye abantu ukuthi okungakumelanga sizondane thina soda kube abantu bangaphandle, abanye bayakwazi ukusamukela. MaZimbabweni, lahlani lo mqondo wenu wokuzondana lo. MaZimbabweni, lahlani lo mqondo wenu wokutribalism, kubanjwane, kwakhiwe iZimbabwe iye phambili.
Sanibonani, sanibonani basakazi bethu abathandekayo be-Studio 7, nabalandeli bonke, ngithi salibonani. Olubingelelayo ngifiselani komadlambuzi ePlumtree, ngokuhlala seGoli ngenxa yokuhlupheka kokuswela imisebenzi eZimbabwe. Ngifuna ukungena kuzo zepolitiki ngoba yizo vele kufanele sikhulume ngazo, sihlomisane ngazo, sifundise ngazo, njalo sifundisane ngazo. Ukuthi uma ubheka i-2017 the way le nto abayibiza bethi yikhuu eyayenzeka kumgaqo, mina bengathi akusikhuu lena, kwakuyindlela yokutshentsha yokuhanda over intambo kumnankaka. Okwakuvezwa ukuthi awena umgabe nale nto izabayaxabana, hhayi mina kwelam side ngiyala. Ngokubana if umgabe umnankaka wayexabana nomgabo ngesikhathi uma ithatha umbuso, kwathiwa umgabo uvalelwe endlini, nguyena umnankaka waphuma wathi wena etshelile inhlaba ngokwathi umgabo usefu nabantwana bakhe basefu. Waqhubeka wamnikeza ipentsheni, waqhubeka wamnikeza amabhenefit wonke afunakalayo ayevele wathola. Okuchaza ukuthi indlela leyana ababona ukuthi kona benganikezana kahle mhlawu zaqhubeka lokubafake kuma sanction nabantu baqhubeka beloku bezonda izana so babona ukuthi bona be create into engathi thokona bayaxabana inzima kodwa bona besazi ukuthi ba uya bafuna ukuthi banikeze umnangako ozoqhubeka ngasem strategy umgaba wayebeqhubeka ngaso if why no change umuntu lona wayezoba ayizohle change yonke into ayisetshenziswa umgaba ngokuba nayo into yayibaxa iyona yabaxabanisayo but akakula into ayitshintshayo waqhubeka ngasem thing namanje abantu bayahlupheka nabantu abantu uma bekhuluma babulawa abantu uma bethi bayakhomplaina babulawa amateacher manje asokola aswele izimali but ukhuluma ukuyakha isikolo over 5,000 but ehluleka ukubhadala ama 3,000 ehluleka ukubhadala amateacher imali ukuthi afundise isikolo si abantu yithe siziyakhela thina yena lokho ethatha yena la ama building fund siyafaka izikhwameni zabo ezidlela wona so igovernment iyayiqhubeka isenziwa umgabe namanje kuna ngokuqhubeka ngayo so ngibuze ukuthi kona kungani othuma beloko bethi kona ubaba umnangagwa ubaba umnangagwa ayikho into azoyenza umuntu lwani ngokuba uhlala embusweni for 41 years elapha so aluku tshintsho azosilethela lona olwedlula lolu anali asilethele lona manje esikulo manje akula into ezoyiletha so mina kona umsandi bengifisa ukuthi kona ama aqemba gida komthwakazi nabantu bagida komthwakazi abaqhubeke yesi bekhulumela izani kona for ukuthi ngobuya khona kodwa uma usiyavota ngale ungavoteli izani voteni umthwakazi abantu bakini uinpower abantu bakini iparty zakini ngale nje kube yikukhuluma kube gcina ngokukhuluma nje uma bekhuluma ngobana banjani basebenza bahola kodwa uma sebesiya ngale ngale kuma voting bevoteli umthwakazi and beyeke futhi nokuthethena abantu uma bekhuluma befuna ukuthi akula tshintsho esizolithola kuzani itshintsho esizolithola ukuthi kube neparty ezovuka ime ezoletha isithunzi sobuthwakazi ezosupporta ngabathwakazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi kukhangelelwe ikhefu le-Thanksgiving kuyethusa. Imuli labangani bayandise ukuhlangana ngaleli khefu elikhona ngolwesine oluzayo okungokunye okwasatshelwa ukuthi kungabangela ukuqonga kwenani labalegciwane leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Well, igciwane le-coronavirus lokhe kuyinto engingathi mina kumele siyiqaphelele kakhulu ngoba especially ama-variant la amasha aphumayo afana labo-Delta siyabona khona manje sekule need yokuthi abantu abavaccinethwe bathole ama-booster shots ngoba igciwane leli lokhe liqhubekela phambili. Umzamo ukhona kakhulu from uhulumende u-encourage abantu ukuthi bavaccinate ukwenzela ukuthi sifike kulokhu abathi herd immunity okusho ukuthi if 80% yepopulation ye-America ingavaccinate then igciwane leli lizoba weak lihluleke ukuspreada yikho lapho ukuthi sizolinqoba khona. Besides that I think ama-anti-vaxxers laba abantu abangakholelwa ukuvaccinate yibona abenza ukuthi igciwane leli liqhubeke lokhu lispreada and sibona ukuthi even i-transmission abantu adebe abareportwayo ukuthi bale COVID positive sibona isehla kakhulu lema hospitalization esehla lezibhedlela lokufa kwabantu kodwa akwenelanga lokhu ngoba igciwane leli lokhu elikhona liqhubekela phambili and the only way singalistopa ngayo yikuthi sonke sibe vaccinated sikwazi ukuba the herd immunity.
Abantu belokhu begqoka ama-mask lokuchelelana yini endaweni ezihlangana abantu
yeah, ama-maski alokhe eyinto engibona ukuthi sizomele siqhubeke siyenza ngoba silabantu abaningi abangekavaccinethwanga. So everywhere lapho kuhlangana khona abantu beyigroup, I think kubalulekile ukuthi abantu bavaccinate. Kodwa siyabona ukuthi into ziyavuleka ngoba uma ukhangela kuma-stadium awe-football, le-basketball, abantu abaningi basebevunyela ukungena lapho bengagqokanga ama-maski. La kwezinye indawo lapho especially ngapha Virginia akula mandate ukuthi ugqoke imask nje abantu bazigqokela ama-mask ngoba befuna ukuprotect but kwezinye indawo yathola ukuthi izitolo zakhona bakutshela ukuthi sifuna imask la
But if it's near one hour, no wind down his name, one of one penga kogang a mask. So Missing Lela wish you to save the team, but would it go on a lady a silly sailor? But I think Kuba Legi Luti, Omunye no Munye, a Aznagi Lele, my special mama vaccinator. Mau Parati work group around to go a mask when the Luti a Ulimite e transmission. So abantu I think kumele ba encourage ukuthi ama mask baqoke.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Ukutshengisela kwamatitshala enhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi libe lempelasonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo.